umuntu okuthiwa nguJonathan Moyo simazi eyi-political scientist engasiyogqwetha. So kangiboni ukuthi kunganceda ngani ukuthi ngiphikisane ngendaba zomthetho ngo lo muntu ongazilutho ngomthetho.
Kodwa ke wena ngokubona kwakho kwakulilungelo lakho na ukuthi wazise uZulu ngokwenzakale eSadak?
Wonke umuntu ulomlandu wokuthi akhulume iqiniso lokuthi kwenzakalani. Akhuluma iqiniso ngezinqumo ama-resolutions ayenziwa yi-SADC. Laba bafuna ukufihla ukuthi kwenzakalani ngabakhangi abaphangi bamanga.
Sekuke kwaphuma eminye imbiko ethi yona isinqumo esathathwa ku-SADC sabangelwa yikubana wena ulobudlelwano lomnumzana Jacob Zuma, umongameli wakwele South Africa. Ungasitshela nje ukuthi wena uthini ngalo?
Okokuqala okumele kwazi ukuthi le mhlangano enona lo esikhuluma ngawo i-summit uPresident Zuma wayengekho, wasuka wahamba waye South Africa ngokudutshulwa kwabantu abadutshulwe South Africa. Kwathi sokukhulunywa ngendaba yeZimbabwe wayengekho lokuba khona. So kakuncedi ke ukuthi sitshone sikhuluma ukuthi uPresident Zuma nguye wenza lokhu lalokhu kwenzakala emhlanganweni owakhulunywa for 2 hours. 2 hours ukukhulunywa indaba nale engekho lendlini yakhona. Ngile themba lokuthi kathesi kuzathiwa hayi ngiphambula umthetho ngenxa yokuthi ngikhuluma iqiniso lokuthi uZuma wayengekho phakathi kwalowo mhlangano.
Isinqumo esathathwa yi-SADC selike lakhulumisana yini lomongameli Mgabe lomnumzana Tswangirai?
Ngisihlale phansi izolo emini lomgabe sakhuluma ngakho. Wavuma ukuthi isinqumo se-SADC uzasilandela. Yikho sithe siqeda lowo mhlangano ehle wanginika i-constitution yabo yeZanu asebeyibhalile. Elandela leso sinqumo se-SADC ukuthi nxa kukhulunywa ngeze-constitution, kukhulunywa ngeze-roadmap yama-election, kukhulunywa ngezinqumo ze-JOMIC, kumele kukhulumisane amaphathi amathathu.